sizananzelela ukuthi emazweni eSadak uMichael Sata ube ngumunye wabantu ababeloka besekela umongameli Robert Mugabe. Abanye abakhokheli ugoqela uKhama leSouth Africa bebengathi sebeyasola indlela izinto eziphethwe ngayo eZimbabwe, ngakho besebehamba ukuthi balungise izinto kube le-fairness between i-ruling party ne-opposition, ikakhulu ngesikhathi se-government of national unity. Singaphawula ukuthi iZambia yiyo ebenika lokhu ngesilungu ukuthi ayi-blind loyalty to ubukhokheli obukhona. Ngakho uqinise kakhulu isandla sikamongameli Mugabe uMichael Sata.
Nxa sikhangele umkhokheli okhona okakathesi ophethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Guy Scott ungumlungu, kodwa umongameli Mugabe siyamazi ubudlelwano bakhe labelungu. Singathini nxa simbona esithi esiya khona ukuyabamba izandla zikaMnumzana Scott?
Lokho sifanele sikukhangelele ukuthini umongameli Mugabe ngabe ehamba ngali, kungayisikho ukuthi ujabulela uGuy Scott, kodwa kuyindlela yokuthi mhlawumbe engazivikela ehwahweni kumongameli ozayo. Asikhumbule ukuthi abantu beZambia bazahamba ekhethweni within the next 90 days or so.
Singathini manje nxa sikhangela ngembali yeZambia lobudlelwano bayo leZimbabwe, siyabona ukubana kuke kwangani ubudlelwano lobo abuhambi kahle ngesikhathi sikaMnumzana Chiluba.
Ukungahambisani kahle bekusekutheni uChiluba i-background yakhe ube ngumuntu wama-unions, ube ngene embusweni e-opposer uKenneth Kaunda obengumngane omkhulu weZANU-PF.